abezeki bathole usizo lokuqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo oluzagoqela abantu bonke okuhlanganisa abatsha labakhubazekileyo. Lolu sizo luphiwe izeki ukuba ilungisise ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll lokukhankasela abatsha ukuba babe lentshukuntshu yokubhalisa lokuvota kukhetho. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umqondisi we-United Nations eZimbabwe umnumzana Edward Kalon uthi inhlanganiso yakhe ithemba ukuba ukhetho lwalonyaka luza kwenziwa ngokuthula.
The United Nations is well aware of concerns around the 2023 elections, notably possibilities of violence, and I really want to take this opportunity to endorse again today the calls that have been made from across the political spectrum in Zimbabwe for peaceful elections.
I-United Nations yazibisisa ukukhala kwabantu beZimbabwe ngokhetho lwabo. Ngifuna ukucela wonke umuntu eZimbabwe ukuba kwenziwe ukhetho olulokuthula.
Umeli weJapan eZimbabwe kuleli umnumzana Satisho Tanaka uthi ilizwe lakhe lizancedisa ukhetho esithi leyi yodwa indlela ezathuthukisa umnotho welizwe.
Credible elections and the democratically elected government are vital for such development to take place. For this reason, Japan decided to support this project. Japan's support will especially focus on ensuring that all eligible citizens, especially women, youth, and those living with disabilities are informed and engaged in the electoral process.
Ukhetho luqakathekile ukuba kube lokuthula. Ngaleso sizathu iJapan izasekela eZimbabwe ukukhetho ikakhulu abatsha labakhubazekileyo ukuba basizakale ngesikhathi sokhetho.
Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC umnumzana Rodney Kiwa uthi bazancedakala kakhulu ukukhetho ngalolu sizwe esithi ugatsha lwezemali lukahulumende lubanikeze isilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 70% yokusebenzisa kukhetho lwalonyaka.
We are grateful for the financial assistance provided, which is coming at a critical time as preparations for the 2023 harmonized elections are being undertaken.
Siyathaba ngosizo lolu oluza ngesikhathi silungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023.
Ukhiwa uqhubeke ethi ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele olwe-delimitation belukhangelelwe ukwethula okusemthethweni namhlanje. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ugwalo lolu bekumele luqale luphiwe abamabandla ezombusazwe.
Njengebandla sisachwayisisa iqiniso lamanga alokho okukhulunywe yi-ZEC, kodwa esithanda ukuxwayisa umphakathi ukuthi asivumelani nhlobo lokuphathwa kokhetho okwenziwa ngesingundengunde okuhanjwa ngendlela zobunyonyo ebusuku abanye abantu bengakwazi. I-delimitation report leyo okuthiwa yi-final bekumele ibuye kubo bonke abaphatheka ngokhetho, including ama-political parties, ibonakale kuhle ukuthi imenjani, hayi ukuthi iphume isigazethwa kuphela.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba.
Sasakhuluma njalo siyakhuluma lamanje ukubana ke iZimbabwe Electoral Commission fanele ilandele umthetho lama procedures are laid down ku constitution okufanele kuyenzakale ikakhulu in relation to the pre-election processes, ngoba lokhu ke kuya affect the credibility of the elections. Kufanele ukuthi lomnyaka siyenze ama elections are credible, senza ama-election ukuthi nxa siwina olizileyo lathi esicongratulate, lathi singaluza owinileyo simcongratulate, sikhiphe eZimbabwe idimoni lokhetho oliyenziwa ngendlela engasuthisi ama-contesting party.
Imizamo yokuthola umbono we-ZANU-PF yehlule ngoba isikhulumeli sebandla leli umnumzana Tafazwa Mgwadi ube engakaphenduli imibuzo ethunyelwe izintatheli zindaba. Abezeki bathola izigidi eziyithupha zamadola eyavela kumanyana wamazwe aphesheya o-European Union ngomnyaka ophelileyo ukuze incedise kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka lukhangelele ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.